Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 13 kuZibandlela 2025 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kina njenge TPC kasikho kuloko uChabangu kuyazikhulumela uzikhulumela okwakhe akubona ngathi kungasiza yena
kulabachothoza okukhulunywa ngomnumzana Sengezo Chabangu owe TPC othi umongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho
ababali isikhathi bazawunqaba bese esikolo bengafundisa abantwana ngendlela ephezulu bese besidayi bantu abami lingalilandela ke mina ukuthi ngiyeqishile siyelibamba kuhle lisusele izinto esikhuluma ngazo lililandele endaweni ethile abenza lifundisa khona.
Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ngesikhathi besithi kabasoze benelise ukubuyela ezikolo kusasa. Sizaluthulela okwenzakala eMelika ngamalungiselelo okugcotshwa kwayengumongameli umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi ikhathazekile ngokukhulunywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF kanye labanye abakubandla leCitizens Coalition for Change abafuna kuguqulwa isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba kungaqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Lokhu kuza ngesikhathi abanye abakubandla le-TPC besekela ukuthi lungaqhutshwa ukhetho lolu njalo umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni. Kubika uGibbs Dube.
Izesni ithi kuyamangalisa ukuba kulabantu bafuna ukuthi ukhetho okumele luqhutshwe ngo-2028 lube khona ngo-2030 njengalokhu okufiswa ngabanye abakubandla elibusayo labakucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele obandla leli. UChabangu owethekelele ipulazi likaMnangagwa ngempelaviki lamanye amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC lawelibusayo uthe kuyabe kuqondile ukuthi uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni kuze kufike umnyaka ka-2030 uma uZulu ekusekela lokhu. Kulabasola kakhulu amazwi kaChabangu. Omunye wabo umnumzana Phumulani Sibanda isikhulumeli se-CCC kobulawayo.
Kina njenge TPC kasikho kuloko uChabangu kuyazikhulumela uzikhulumela okwakhe akubona ngathi kungasiza yena kodwa thina njenge TPC hayi kasikho kuloko sikhangelele ukuthi izinto zihambe ngendlela kulandelwe iconstitution. Nxa i-term yakhe isisitsho ukuthi isiphelile iyabe isiphelile ngama elections emele abe khona ngo-2028 sithi kawabe khona kasisho ukuthi kahlale zwamchosa ngoba isizathu sakhona singasiboni.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba owake waba isikhulumeli sebandla le-CCC laye uthi uChabangu ukhuluma ihlazo.
Uyaveza sobala into esayikhuluma kudala lanamhlanje ukubana oChabangu lequku labo ngabantu abasebenzela izanu baproducer izanu yikho akula emhlabeni wonke jikelele i-opposition political party engasukumisa ithi thina sisupporta i-ruling party ukuthi ihlale embusweni ngenxa yokuthi umsebenzi we-opposition party yikuthi la ithola ithuba lokubana ibuse but ibuse ngendlela engcono.
Kasenelisanga ukukhuluma loChabangu legqutha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole ngodaba lo ngoba bebengaphenduli omakhale kukhwini. Xoxe lo mnumzana kucacaphulu laye ohambe epulazini likaMnangagwa ngempelaviki.
Bekuluhlelo lwephalamenti, uhlelo lusemthethweni lwephalamenti ngoba iphalamenti ilenhlelo eziningi, ilengatsha eziningi ezikhangela izinto eziningi ezijiyeneyo. So uza kuzwisisa ukuthi nxa sikhanda imithetho i-constitution yethu nxa idefina okuthiwa yi-legislative process or yi-legislature kuthiwa i-legislature shall be made up of the parliament, the president and the parliament as led by the speaker of parliament. It's in the constitution, it's in black and white. Abantu abaningi abakwazi abakwazi bakunanzele okusho ukuthi akula ndlela iParliament engasebenza ngayo ingazange yakhulumisana noPresident kwesinye isikhathi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uJabangu indoda emadodeni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edale leParliament.
Abantu abathanda ukukhuluma izinto abangazisiyo, bengikhona mina kulo mbuthano uChabangu ekhuluma kazanga indoze upresident. UChabangu into ayenzayo upractice lokho esikuthi esikubiza ngokuthi modern politics ezenzakala ngitsho even konapho eAmerica lapho elikhona even eSouth Africa uyakubona uJulius Malema noma bephikisana eEFF labo president uRamaphosa abalwi baba bekhulumisana badla bonke banatha bonke benza yonke into bebonke yinto eqhathekileyo na entezombuso imbuso yamazwe le ukuthi kona being opposition akusho ukuthi kona somelelele ngama-sworn enemies kusho ukuthi kona ye sime ngale sikhangele ngale ndlela lina lime ngale likhangele ngale yale ndlela kodwa akusho ke ukuthi kona kumele kube landi lokuxabana phakathi kunje so mina lami nginje so mina ngikuzanipif but ngilazo izihlobo ezikutriple c so sokumele sixabane yini sishane ngoba sibona okushiyanayo na and impendulo ukuthi hashi akumelanga kube njalo yikho kade kukhuluma kolokana asokuginywa kodwa yikuma usiba patriotic elizweni lakho ukuthi ye ngiku-opposition kodwa ngithi mina uhulumente okhona nguyena lowo so kumele sinjani sisebenze sonke kungaxatshananga kungaliwanga sibonisana lapho embona ukuthi kulo uzokakhuluma ukuthi kona where you are wrong we are going to say it out that this is wrong.
Kulabanye abakubandla leZANU-PF abaphikisa ukuba uMnangagwa aqhubeke ebusa kungafika umnyaka ka-2028 kulapho-ke okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kuzamele kwenziwe i-referendum kungakaguqulwa isekelo sombuso welizwe. Okwamanje sikubeka sobala ukuba umongameli osesikhundleni kavunyelwa ukuvotelwa futhi kumbe ebiselwe embusweni isikhathi sakhe singaphela esokubusa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ziyavulwa izikolo kusasa njalo izifundo eziningi ezifunda zihlala esikolo amabhoda sezifikile esikolo. Uhulumende uthi ukhayelele ukuthi ababalisi bonke baye emsebenzini kusasa kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-PTUZ kanye le-ATUZ zithi ababalisi abasoze baye esikolo. Ekhuluma lentatheli izindaba eseRR umphathi intambo ezemfundo eprimary lesecondary umnumzana Thondela Imoyo uthe izikolo akumelanga zibambe ngamandla abazali ukuthi bathenge amayunifomu esikolo kuphela njalo izifundi ezingabhadalanga ama-school fees akumelanga zixotshwe. Umoyo uphinde wakhuluma ngodaba lwama-extra lessons.
Government policies are very clear. Extra lessons are illegal.
Umthetho kahulumende usegcekeni. Ama-extra lessons awekho emthethweni, awafunakali esikolo. Nxa bekhona abawenzayo ezikolo, ngifuna libamangalele. Nxa umbalisi efuna ukwenza ama-extra lessons, uyenelisa ukuwenza emzini wakhe, hatshi esikolo. Udubo esilubonileyo ngolokuthi ababalisi bese bekhangela kuphela labo ababhadale imali zama-extra lessons.
Abazali bathi amazwi kahulumende ngodaba lwama-extra lessons aza kwengeza lolu dubo. Owayekhokela inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi amazwi la aza kupha ababalisi igunya.
Ingozi esiyibona futhi ezenzakale iqiniso yokuthi ababalisi khathe bazawunxa besezikolo bengafundisa abantwana ngendlela ephezulu bese besithi hayi bantu abami lingandilandela ke mina ukuthi ngiyesiye libamba kuhle lizwisele izinto esikhuluma ngazo linilandele endaweni ethile lapho enizalifundisa khona sebebhadala imali extra. Ngezinye indlela esikutshoyo ukuthi uhulumende uminisa ngaleyo nkulumo yakhe ngibona ngathi mina uhle wenza lo ukuthi ayikuthothozela ababalisi ukuthi abawenza ama-extra lessons.
Umnumzana Sibindi usole njalo uhulumende esithi akenze okweneleyo ekuvikeleni abazali okwenza izikolo zenze umathanda.
Ngomlomo yesu kuyakhulunywa kodwa ngeziyo zakwenzakali. So ngibona ngathi nxa uminister etsho njalo ukuthi abantu abahambe bayebika. Uhlupho yikuthi into lezi ngasikhuluma ngazo fana sizwe ukuthi eZimbabwe ngasikhuluma into lezi zobugwelegwele lezi. Ukuba yi-syndicate uzafika ubike lapho ubika khona ehofisini. bahle ba defendane bona bese hlabe siyaphansi hey leto ufazi obunje leto ufazi obunje abazala balase leso skathi
umsekelo omgcini silalwa kwabulawayo kunhlanganiso emela babalisi eye Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe Atuz umnumzana Tinotenda Chidakwa uthi ababalisi abasoze baye emsebenzini kusasa
abazali Atuz sibelelane ukuthi izikolo zivulwa akumele zibe emsebenzini because asila imali ekhonayo ukuthi sibe emsebenzini laphana
umkhokeli wenhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uDr. Takawa Firajou laye uthi ababalisi abalungiselelanga ukubuyela emsebenzini njengoba iholo labo liphansi. Kumbiko wakhe umnumzana Jou uthe imizamo yokukhulumisana lohulumende izikolo zingakavulwa yehlule njalo basakhulumisana lababalisi ukuze bazi ukuthi baza kuya emsebenzini kusasa kumbe abasoze benelise njengoba uhulumende engakagcwalisisi izifiso zabo. Izikolo zivula ngalesi sikhathi impumelelo emihloliso ye-A-level isanda kuphuma njalo izifundi zipase ngesilinganiso esedlula amachumi ayisichiyagalolunye lane ekhulwini i-94.58%. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingutabo kaNcube. Umholi wabehluleli umnumzana Luke Malaba usekhuthaze ikhomishini yezemithetho e-Judicial Service Commission ukuthi ibeke iziqondiso ezibangela ukuthi abantu bethembe izinqumo ezithathwa imithethwandaba ngoba zingathathi uhlangothi oluthile. Uphinde wakhuthaza ukusebenzela ndawonye kogatsha lwezemithetho lezinye elizweni ijikelele ukwenzela ukuthi kwethulwe imithetho ekhwabithwa ngabanenye. Mnumzana Malaba obekhuluma amazwi la ekobulawayo kuvula ngokusemthethweni iminyaka omutsha kwezemithethwandaba. Ukuhlazelwa lwedaba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelwa mnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungileyo zombusazwe engumsekeli kamgcini isihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Amazwi akhulunywe nguMalaba uChief Justice amazwi aqhakatheke kakhulu njalo aveza okuyikho okumele kwenzakale kujudiciary services yikho kanye okumele kwenzakale ukuthi abantu bayithembe abantu bayihloniphe abantu bathembelekiyo ukuthi nxa ithe yenza isinqumo isinqumo kube isinqumo esiqondileyo njalo atshengisa ukuthi ngaphakathi kwakhe njengo Chief Justice ulesifiso sokuthi kwenzakale khona lokho akukhulumileyo kodwa mhlawumbe kusuka kube lokunye okusuka kumenqabele kumsinde kugcine kungasenzakalanga ngendlela afisa ngayo kodwa amazwi yiwo kanye
kodwa sesikhangela okwenzakalayo singathi akuthathwa yini uhlangothi kugatshalwe zemthetho
nxa kule politiki phakathi kungani ijudiciary system yethu isukuye nganyelwe kakhulu ipolitics yelizwe ufica ukuthi lanxa umuntu elecala elisegcekeni kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe ngohlangothi lwepolitiki ethile icala lelana ligcina liphonguba lula nje liphephuke kube ligwebe liphephukayo kugcine ungaselacala kube sokusithi lo muntu uyabe engenzanga cala agcine senguye olecala elikhulu lesabekayo abotshwe kuze kwesabeke so yiko kusuka kululazise isisindo sogatsha mbe sengalo yomthetho elizweni lakithi yebo yesi asikubone kwesinye isikhathi kutshengisa ukuthi ekwethuleni izinqumo zakhona kukhona ukulingana kwamathuba kulabo abaye bethe baba la lamacala singazi mhlawumbe bekuya kusenzwela ukuthi kukhanye ukuthi sibili hayi umthetho ulinganisa wonke umuntu kodwa esikhathini esinenga kubi njalo kodwa kulapho kuthe kwenzakala khona lokho hayi siyasikubone sikubonge ikakhulu nxa kungangenelanga kakhulu ipolitiki umthetho uyasebenza ngendlela eqondileyo umuntu agwetshwe ngendlela okumele agwetshwe ngayo of course yasibe la ama-cases nje amalutshwana okubalisela umama lo wayedisciplina abantwana beqondisa abantwana babesephathini bebhema benada wasegwetshwa kodwa-ke hhayi enye olunye ohlangothi lomthetho lwakwethula lokhana lwathi hayi umama lo kayekelwe ngoba beqondisa abantwana ukuze ilizwe lakhiwa ngokuthi abantu baqondisana so wagcina-ke khijiwelwa mama kodwa esikhathini esiningi sijale ukubona bezepolitiki umthetho kusiya ngokuthi kuluphi uhlangothi umthetho ugijima laye umncedisa ukuthi ephule amacala kodwa angabanjwa
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethe ecubungile zombusazwe ngomsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba ziqhubeka kuhle inkulumo zokumisa impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas emhlanganweni oqhutshelwa kwele-Qatar. Lokhu elemelika lizama ukucitha umlilo ovuthayo e-California osubulela abantu abalitshumi lasithupha wabhidlisa izakhiwo ezifika inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,000. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika idalela eParliamente yeMelika eleSenate lizaqala kusasa ukubusisa lokuvivinya labo abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo ngeviki ezayo. Abantu laba bagoqela umnumzana Doug Collins, yena okhethwe ukuba ngumkhokeli ogatsha lwabalwa impilo le-Veterans Affairs, umnumzana Marco Rubio oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe u-Secretary of State, kanye lokhethwe ukuba ngunobhala wogatsha lwezomvikela uPete Hegseth. Umnumzana Hegseth useke wethula amazwi asolwa ngabaningi achothoza amabutho esifazana. Lanxa kungakazakali ukuthi idala le-Senate lizapasisa yini bonke abakhethwa baka-Trump, iningi likhanya lizapasa ngoba ibandla lika-Trump elama-Republicans yilo elilawula amadala omabili ePhalamende kumbe iCongress. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungulezo umbusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Kuzaba lula kungabi lula kusiya ngomuntu wakhona lo ubaba uTrump amkhethileyo. Ngokuba iParliamente yeMelika, iSenate leHouse of Representatives, kayifani leyaseNgilandi, kayifani leyaseZimbabwe. Abantu bakhona balethuba lokuthi bazicabangele, bangavumelani lebandla labo libusa kumbe liphikisa. Into esingajwayelanga ukuthi siyibone kwamanye amazwe, kuyinto ke enza kube nzima kakhulu ukuthi ubekwazi ukuthi bazahamba lalo kumbe bazahamba lalwa. Bakhona abanye abangasoze bavumelane nomnumzana uTrump, benjalo bengama-Republican labo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubusufica ukuthi lalapha sekufanele ukuthi kuvivinywe abantu, kubonakala ukuthi kambe ufanele kumbe kafanelanga isihlalo lesi. Bakhona bazavuma, bakhona bazakwala. Indlela iMelika esebenza ngayo, indlela iParliamente yeMelika esebenza ngayo.
UHegseth lo ogatsha lwezomvikela ngalokho asekuchile okusolwa ngabanye ubona epasiswa yini?
Amathuba okuthi angene yena labanye yi-50%, singatsho kanjalo singathi thina iyafafu. Ulethuba lokuthi angene, kanti-ke njalo ulethuba lelilinganayo lokuthi angangene. Lo okhethelwe ukuthi abe ngowezomvikela walimala kakhulu ngalokho ayekukhuluma, bakhona bangavumelani laye. Ngakho-ke kusengamlimaza khona lokhuyana, kodwa asikafike esibangeni sokuthi sithi thina uzangena umbekazi ukungena. Kunenge okuza kwenziwa ngasese nje kusiya kusakusasa. Kuzaba lokuxoxisana phakathi kwakhe lama-senators awe-party yakhe. Kuzaba lokuxoxisana phakathi kuka-Trump lama-senators ngokuphathelene lalo mnumzana labo bonke laba abanye abakhethileyo. Ebakhampeyinela kuxoxiswana, kuzanywa ukuthi bavunywe. Ngakho-ke sesizabona khona kusasa ngokuxoxisana ukuthi basuthiseka kumbe kabasuthiseki nxa sebem-interviewa.
Ubona uminjani umbuso kaTrump engena nje embusweni ngeviki ezayo nxa uqathaniswa lokaBiden?
Ziningi inguquko umnumzana uTrump azabuya lazo kwezangaphandle. Indlela enza ngakhona kayifani lekaBiden, kayifani le yamademokrasi. Uzaphatha impi yaseRussia le-Ukraine ngendlela elomehluko, uzaphatha eyama-Palestinians le yase-Israeli ngendlela elomehluko. Uzaba ngumuntu ofuqa kakhulu elase-China, ofuqa kakhulu elase-Canada, ofuqa kakhulu e-EU, lamanye amazwe ukuthi avulele lezi ezithengiswayo zaseMelika kula kulawo mazwe ngokuhwebelana. Uzaba lomehluko omkhulu kakhulu kulamazwe azavuna kakhulu ekungeneni kwa Trump khona njalo azalimala kakhulu. Kanti ke ngaphakathi njalo uza kwehlisa kakhulu imithelo enze kube lula ukuthi abantu bavule amabhizinesi, uzalwisa kakhulu abantu abavela ngaphandle abangena ngokungekho emthethweni. Zizaba zinenge inguquko azaziletha esingazange sazibona ngaphansi kuka Biden. Kanti kokunye kusekhona okungafanana sithi lokho ngokwemelika vele sikujwayele.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Sokuvele imifanekiso yenqwaba yezidumbu ezisemgodini lapho okuvaleleke khona othekecha goqela labe Zimbabwe eStilfontein kwele South Africa. Uthuso Khumalo siphala lodaba eStilfontein kwele South Africa.
Imifanekiso le ephume kulomgodi lomunye wabotshekesha osanda kuhlengwa itshengisa inqwaba yezidumbu zabotshekesha asebefile. Iningi yezidumbu lezi ezifakwe emaphepheni eplastic zitshengisa sobala ukuthi sezonakala, kanti lokuthi otshekesha laba bafeka buhlungu. Kulumfanekiso omunye wabotshekesha ongavezwanga igama ubonakala ehamba itshengisa izidumbu eziningi okwesikhathi eside esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Ucinga ukuncenga esithi bacela ukuxhaswa ngokudla lokuhlengwa ngesiphangiphangi.
Siyaqala ukubonisa abantu laba bafile emgodini. Bawuqala nanga lo ngomunye ngeyibona lawo. Lo munye
nangu. Baninzi kakhulu.
Siyababona nawe. Hey, sicela isizo.
Imifanekiso yezidumbu lezi isitshiye inhlanganiso ezilwela amalungelo abasebenza emgodini zizonde zikanono wabo. Lezi nhlanganiso ezigoqela e-Mining Affected Communities United in Action zethesa uhulumende lamapholisa umlando wokubulala otshekesha laba. Igqweda lezamalungelo umnumzana Mamekro Sebei uthi kudala bexwayisa uhulumende ukuthi akaphe laba bantu ukudla njalo abahlenge ngesiphangiphangi, kodwa yena wakhetha ukwephulela izikhuni endlebeni.
This is a Stilfontein massacre.
Sila kuthandabuza ukuthi lo ngumbhuqazo wokubulawa kwabotshekesha laba ngesihluku esikhulu okwenziwe nguhulumende. Izenzo zikahulumende ezigoqela ukwenqabela ukuthi laba bantu baphiwe ukudla lamanzi yizo ezibe yimbangela enkulu yokufa kwabotshekesha laba.
Of a treacherous policy that was pursued by the government.
Kodwa ke isikhulumeli sokatsha lwendaba zemigodi umnumzana Makhosonke Buthelezi uyalile ukuthi uhulumende ubangele ngabomo ukufa kwabantu, wathi bekusenziwa amalungiselelo okubahlenga.
They pleaded that they do not have money and they have already spent the money on.
Akusikho ukuthi uhulumende weNorthwest ubengafuni ukuhlenga otshekesha laba. Ukuchilo ngaphambilini ukuba ubesadinga imali kanye lokwakha uhlelo lokubahlenga.
To see to it that we retrieve the remaining illegal miners underground.
Kulezalwane zeZimbabwe eziningi eseziveze ukuthi zilezihlobo zazo eziphakathi kwalomgodi eStilfontein. Kusenjalo abalungiselela ukuhlenga otshekesha laba sebefakile imitshina yabo abayidingayo kulolu hlelo ukuze baqale ukukhupha otshekesha lezidumbu. Melestudio 7 eStilfontein kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani basakazi, linjani? Kodwa khona ngapho libingelela lonke kubantu uNtungamile Nkomo, Gift Dube, Ezra Shisa Spanda, labanye njengabaqambanga ngamagama ngithi asiphileni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. So sibonga njalo lomnyaka omutsha lo esingaba sesingenile kuwo. Siyawudumisa lomnyaka ngoba uqale ngobuhle, uqale ngezulu, kathi ke kade sesikhathazekile ngokuswela izulu, kuswela amanzi, lezifuyo zisiphelele nje.
Studio 7, Studio 7 njani balandeli nabasakazi. Awu ngilalela ubelieve gabulelo ezikhulumela ezumanele umuntu omdala shuwa. Kambe mezokuthi amakansila yiwahlulekayo endabeni yamanzi. Kona amanzi government anti kumele ilethe amanzi, yomele ilethe amanzi in bulk. Amakansila besethatha amanzi sesupply ebantwini. Manje namase sithi amakansili yiwayehlulekayo ukuthathaphi khonoko. Hey, abantu bengagcwala ipolitics ekhanda, ingqondo zabo azisasebenzi. Asasebenzi ingqondo zabo. Ngumuntu omdala mani gabule, thatha ipolitics ukuyifake esayidini kwesinye isikhathi, ukukhuluma iqiniso njengoba kuliqiniso.
Siyabingela, siyabonga. Siyadana kakhulu uzobhile kugawo lesi bekhulumela izanu njalo njalo ukuthi kumele ibambe indaba zamanzi. Igovernment enjani engazagebhe ngisho idameli lodwa? 1680 okwakususmith sebefuna ukukhulumela ukuthi amanzi bedla imali yakhona.
Sibonge, sibonge Studio 7 nabantu abalalelayo. Esiza kukhuluma ngakho nanku okuhlaba nje emkhonkosini. Akulaphathi embi njengayenale e-Africa. Angabona in the world number one ngamanga lobuthakathi lokurobha abantu. Izanu ibusa abantu, ayibusi ilizwe, ibusa abantu. Manje sithi mina ibusa abantu, ngisho ukucindezela abantu ukuthi umuntu engaphakamisa ikhanda. Uze labantu namakhruku angenayo, banabo abangenayo, abanye bese behleli khona le egangeni, omunye laye. Manje sithi egangeni nje emakhaya, omunye laye ngapha, esedrobheni. Ethi hayi thina abezanu senza lokhu lalokhu. Kuyini okungqoneli kwenzayo ngoba ilizwe libolile.
Sanibonani mahlabe zulu, sanibonani bantu baseZimbabwe, Zimbabwe yonke khona tukukhona. Okhulumayo lanaba kithi umhlazi ozimele esigabeni sakosiwowo, ukukhanyani ncube. Kodwa ngihlaziya ngapha kulese South Africa emzini omkhulu waseJohannesburg. Hey, hayi kunzima bantu benkosi. Lokhu engikubona emafonini nengikuzwayo ngezindaba, ama-opposition members e-CCC kuthiwa bavakashele uMnangagwa osengezo bekhuluma. Dotimuni lo ngizwayo nengiwubonayo, yazi laba bantu badlala ngabantu impela. Abantu babavotela ukuthi bebathume ukuthi baye ephalamende bayabamela, besuke laphana bengafezi izifiso zikaZulu, bayokukhulumela bayokumela izanu ngegama le-CCC. Udoti onke lowo bakithi niwuvotele out next time ma esenimvota, ningabavoteli laba bantu.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla, sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Kuyikho lapho abantwana abayibo abafunda besezikolo bebonakale begada amabhasi begijima kelaphana besiya ezikolo, laloba abazali besithi ubakhangelane lodubo lokudingake izimali zokuthi abantwana baye esikolo. Singeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulaba chothoza okukhulunywa ngumnumzana Sengezo Tshabangu we-CCC othi umongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho. Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ama-extra lessons ngesikhathi besithi kabasoze benelise kobuyela esikolo kusasa, njengoba besithi iholo labo liqhubeka liphansi. Njalo abe-PTUZ besithi uhulumende uyalile ukuthi ahlangane labo ngodaba lolu. Okwanamhlanje muli eZimbabwe silugqibeke lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngudaba kaNcube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.